Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 25 Zibandlela 2024 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje ukhulumende weBrithani osegcizelela ukuba ukhulumende weZimbabwe kumele ahlawule imali engamadola eMelika edlula izigidi ezilikhulu 125 million dollars ngenxa yokusuthuna amaplazi eZimbabwe amankampani akweBrithani amabili
kube kuyinto nje layo e-right footaging sayo ukuthi i-courage lokisa khona njalo isikhala abantu bengasilwela singavulakala esokuthi abantu baphume batshengisele.
Agambe ukutshengisela okwenzakale izolo phandle komthethwandaba lapho akade kuthoniswa khona umnumzana Job Sikhala kungaba kutshengisa na ukuthi uZulu usele sibindi.
Njalo nje after every 3 months or so ngiyahamba ngiyonikeza igazi ngoba ngiyazi ukuthi impilo liyaphilisa siyazi ukuthi for every donation a minimum of 3 lives are saved.
Ingcwethi kwezempila kahle kanye labalwela amalungelo oluntu sebakhuthaze uhulumende ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo awukuqeda umkhuhlane wekholera elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona phaya emsakazweni we Studio 7. Iphephandaba lebulenjini ele Upper News libika ukuba umthethwandaba waphezulu wakweBrithani ulaye iZimbabwe ukuthi ilandele isinqumo salo elasethula ngomnyaka ka-2015 esokuthi ihlawule izigidi ezingamakhulu edlula ikhulu zamadola eMelika i-125 million US dollars kumankampani amabili athathelwa amaplazi kuhlelo olwaqhutshwa ngohulumende olokuthatha umhlabathi usabelwa uZulu olwe-land reform program. Umthethwandaba owe-High Court wase-London uthi kumele uhulumende weZimbabwe alandele isinqumo sedale ele International Center for Settlement of Investment Disputes ukuhlawula amankampani la abahluthinelwa amaplazi awo. Uhulumende weZimbabwe wala isinqumo sedale leli esethulwa ngomnyaka ka-2015 esithi leli dale eliphansi kwenhlanganiso yeWorld Bank alilawo amalungelo okwahlulela loludaba. Imuli yako Von Pezolds lenkampani yabo Airport Timbers bemanyene labankampani eHangani Development baphanyeka isicelo edaleleli esokudinga ukuhlawulwa nguhulumende weZimbabwe ngomnyaka ka-2010 phansi kwesivumelana samazwe omhlaba ese-1996 Bilateral Investment Treaty. Izolo kube lokutshengisela phansi komthethwandaba kamantshe Harare ngesikhathi kuthoniswa icala lokutshotshozela odlakela eletheswa umnumzana Job Sikhala owebandla le-Triple C. Amapholisa awatholanga ithuba lokubopha abantu laba ngoba bephange bachitheka. Lanxa bebebalutshwana abantu laba, abanye basele bezibuza ukuthi abantu sebeze bathola na isibindi sokutshengisela ngoba sekuyisikhathi eside abantu bephatheka kukho ngenxa yokwesaba amapholisa. Ukuhlaziya ludaba uChris Gande uxoxe lolela ilungelo loluntu umnumzana Charles Nyoni laye obekhona emthethwandaba izolo.
Yesibili sibonile ukuthi kube nokungasuthiseki kukaZulu ngemuva kwedale selalile ukupha i-judgment yalo eliphospone indaba into amaviki alandelayo ngoFebruwari. Into ebuhlungu kakhulu ngoba siyazi sonke ukuthi uJob usenesikhathi esikhulu umnyaka wonke evalile kungena ngitsho nanto ehambayo ngendaba yakhe ukuthi engaphiwa i-bail njalo kumbe engaphiwa i-judgment. So abantu ngobulutshwane babakade bekhona basuka basebetshengisela okungathabi kwabo sebetshengisela but siyazi sonke ukuthi amapholisa eZimbabwe vele njengoba esebenzela iZANU PF ayave emile njalo ekhuthale ukuthi avale ukutshengisela kwabantu njalo abophe abantu nokuxotsha abantu endaweni kwasekusibangani nokugijimisana kwabantu sebexotshwa ukuthi basuke ekhothi bengatshengiseli kungayikhatshana njalo nokuvimbwa kwabayintatheli zendaba ukuthi bengabetholakali bethola imifanekiso kumbe bethotha okutshengisela lokhu kade sekusenzakala ngabantu akade bebuthane bekusolidarity noJob Sikala.
Bona bebebaningi na abantu abahambe emthethwandaba ukuyochaza umnumzana Sikala?
Abantu kade bengekho baningi, abantu kade bebalutshwane kakhulukazi njengoba kwazi kwethu ukuthi nxa kunokutshengisela okwenzakalayo abantu baphuma ngokwanda kwabo but abantu kade bebalutshwane bebengakho baningi but kube kuyinto nje layo right footage ngisayo ukuthi i-courage lokisa khona njalo isikhala abantu bengasilwela singavulakala esokuthi abantu baphume batshengisele which is a good step in the positive direction.
Ukutshengisela lokhu kuyathembisa na ukuba abantu abasesabi ukuthi bengatshengisela njengalokho okwakusenziwa kudala?
Ukutshengisela lokhu akutshengisi ukuthi abantu kabesesabi ngoba vele njengoba abantu kade bebalutshwane nje kade kuyinto ephongukwenzakala nje okwesikhathi seneso abantu bengazange bafuna ukucabanga njalo bafuna ukwenzani ngoba sonke siyazi ukuthi abantu sebesesaba kathesi kakhulukazi ngemuva kukahulumende aze athumele amasosha emgwaqweni adukula abantu abonala abantu so kathesi abantu sebesesaba yinto ebangelayo ukuthi abantu bengafuni ukutshengisela njalo bengasafuni ukungena ukuphuma egcekeni betshengisela ukuthi into kabathabanga ngayo lokho okwenzakaleyo lakho akade kuyinto le singayithi ngesilungu yi-spare of the moment yokuthi kuphongukwenzakala nje okwesikhathanyana esincane amapholisa engakabhihlizi njalo nokuxotshanisa abantu.
Umnumzana Charles Nyoni ngolwela ilungelo loluntu ubekhuluma ecingweni loChris Gande oweStudio 7 eseHarare. Ingcwethi kwezempila kahle kanye labalwela amalungelo oluntu sebekhuthaze uhulumende ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo awokuqeda umkhuhlane wekholera elizweni. Umkhuhlane lo usumemetheke ngelizwe lonke wabulala abantu abedlula amakhulu amane 447. Umphathintambo wezempila kahle uMnumzana Douglas Mombeshora wazise izolo ukuthi abantu asebebanjwe yilo mkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amabili 20,121 njalo abelatshwe basiya bazinkulungwane phose ezingamachumi amabili 19,442. Umombeshora uthe njalo ikholera esikhona eziqintini ezingamachumi ayisithupha 60 district njalo ihlasele kakhulu eHarare, Shitungiza, Buhera, Kutu, Chirezi, Mazoe, laseMbire. Sixoxele siphathamandla lasenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights uMnumzana Khumbulani Maphosa.
Abantu babulele ngurhulumente ngoba ikholera okuze ibe khona yisenzo sikarhulumente nase sihlebe ikholera ukuthi kube abantu engamakholera izisukele lapha kade isuka khona yalanda abantu yafika yababulala kukanti ikholera le ibuyile kakhulu ngenxa yokuthi okokuqala urhulumente wakithi wehlulekile ukuthi abone ukuthi kulamanzi ahlanzekileyo atholwa ngabantu ngokweneleyo insuku zonke emakhaya lemadolobheni elizwe okwesibili urhulumente wakithi vuma ukuthi into yakhe leyo ukuthi ayiZimbabwe National Water Authority zima yehluleka kudala siphakathi kwekholera nje kungumfuzelelo kumbe kuthi kuyimpumela yokwehluleka kwezima so nxa singablema singathini ikholera ibulela abantu asithi imizimwa ibulele abantu ngoba izimwa yehlulekile ukuthi kube la mazi ayehlanzekileyo ngokwehluleka lokhu kwasekungenisa inqeba lokungena kwekholera ayiphembani ukungena nje ngenqeba lokuhlatshwa isipikiri
izinwa yebo lihle zilisola kanti labanengi bayayisola alubana ithe yakhitshwa ke izinwa umsebenzi wamanzi ukuqhutshwa njani
kumthetho elizwe okuthiwa yi-devolution of power eku-constitution yeZimbabwe izinto ezinjengamanzi into okumele zehliselwe ezabelweni kusukswe kuzima kuhanjiswe kuma-local authority singakhumbula ngicela sibuyele emuva kancane izinwa ingakabi khona wake wayizwa ngaphi ikholera indaweni igcwala ilizwe lezwelenje yebo omunye ngathi yebo kayibhalisanga izinwa ngisanda kungena kodwa phela singakhohlwa ukuthi imvumezane kayikubulali ngelangeni lodwa imvumezane yakuthatha iminyaka ukuze kuqede ngakho leyo yimvumezane yezinwa kusukisela yangenayo saqala ukubeka ikholera imemetheka igcwala ilizwe ayehle amandla angene ezabelweni lolu dubo esilubonayo yimvumezane yezinwa wangena ngezinwa lokhu lokhu ekuqhubeka kusidla kumemetheka ilizwe lonke ngakho yikho sithi thina amandla kawehlisele ezabelweni ama-local authority bawazikhangelele bona ukuthi amanzi azanzwa njani athithwe njani ahanjiswe njani ebantwini ngumsebenzi wama-local authorities lowo ngakho kungenzwa lama-local authorities kuzawuthatha ukuthi kulula nokuthi lapho besehluleka mbe kunenkinga baresponde masinya futhi balula ukuthi abantu babahelde accountable lapho besehluleka
umnumzana Khumbulani Maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yamathebeleland institute for human rights ubexoxa ecingweni lontungameli Inkomo owe studio 7 ilizwe libikwa liphakathi kokusilela kwegazi lokusiza abagulayo okobulawayo khona kubikwa lisilela ngoba bengekho abapha igazi leli sixoxele wake waba ngusenetha umnumzana Khalipani Phugeni obehambe ukuyopha igazi watshelwa ukuthi eselikhona ngelakhe lomunye obeke wayakupha ileli gazi esibhedlela sebulawayo central ngesizwe ingxoxo ayenze lo Chris Gande owestudio 7
Ngizelo lomsakazi ngibingela abalaleli emakhaya ngibonga ithuba lokuthi sixoxisane. Hayi njalo nje after every 3 months or so ngiyahamba ngiyonikeza igazi ngoba ngiyazi ukuthi impilo liyaphilisa. Siyazi ukuthi for every donation a minimum of 3 lives are saved. So for konke ukudonate engikwenzayo kuyi-1 each kusilisa impilo zabantu abangu-3. So angiphazamisi nje every 3 months ngiyahamba ngithe ngifika hayi ngithole kungela muntu ngithole kungela muntu sibili bengingedwa but last time ngikhona besiyi-2 or 3 which was last year last quarter of last year kodwa this time hayi bengingedwa sibili hayi beku-empty.
Manje sixwayiso bani ongasipha uZulu ukuthi akhuthale ngokuyapha igazi.
UZulu akaphakame emfoka baba akaphakame sibili ayodonetha igazi. Njengoba ngikhuluma nawe nje ubona lapho kuvideo igazi type yami type O. Before elami bekule 1 pint imathebhelelendi yonke dead bridge to Victoria Falls Plumtree Nyathi Lupane everywhere Matebend yonke kule pint A1 eyami ngesi-2 for type O and the type O yadingeka kakhulu ngokuthi noma mbani uyakwanisa ukuthi ayithole imsize ephilise impilo yakhe so uZulu akaye lapha akula sipho ongasinika umuntu esedlula isipho sempilo igazi elawazi liyodingwa mbani kusasa lingadingwa ngumzali wakho lingadingwa ngumntana wakho lingadingwa isihlobo sakho noma ubhosi wakho igazi nje into edingakala kakhulu ezibhedlela ma kuzalwa abantwana iyadingakala ngesinye isikhathi kuma-road accidents sometimes imepha abantu kube lokuxabana okuthize kuliwe lapho abantu begcine sebephuma igazi eliningi sebeshota ngegazi so liyadingeka nje igazi and igazi aliriplaceka alifani lamaphilisi tha lo muthi ukuthi kungenziwa somewhere igazi litholakala emuntwini so hayi ngiya
Umnumzana Khalipani Phugeni ngowake waba ngusenetha ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Njani bathokoza bahle nonke ngezindawo. Asiboneni ke ukuthi uJobu Sikhala uzokhitshwa ejele nge-free bail nakhona. Ifuma kungaba khona ukuthi abuyele entolongweni. Wona lawo majaji amgwebayo. Lawo majaji amgwebayo kumele ukuthi nabo sibavulele i-case ngoba siyabona ukuthi amajaji wonke lapha emakhothi asebenza uhlangothi olulodwa. Benze ngenhlangothi zonke. So le ndaba le njengoba laba bombuso lo wobusayo bathi bona ezamajaji abekho zemakhoti abekho lapha. So asike siboneni ukuthi sidila kanjani. Laba bantu bakhishwe baxoshwe total ngoba abasebenzi umthetho wabo umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo ngomthetho welizwe. Sebazisebenzela umsebenzi ngentando yabo, ontando kayiphiswa. Ungathi leli lizwe ngelabo. Akekho othi yena uNkulunkulu laphezweni. Ilizwe leli ngelethu sonke. Nabo bungojaji banjalo bafana nathi nje abantu nomuntu nje olusimbuzi le emakhaya. Hayi ukuthi yena uzotshela ukuthi ilizwe lilawulwa nguye. Ilizwe lilawulwa yimithetho eyabhalwayo phansi. So makunjalo wonke amajaji la makakhitshwe kufuneka amajaji amasha afundile. Maningi amajaji abantu abafundele lowo msebenzi. Hayi ukuthi abayekho ezwe lakithi. Sinabo abantu abafundele lowo msebenzi abazosebenza umsebenzi umthetho obhaliweyo ezincwadini zokubusa ilizwe. Hayi lokho kwenzayo abaxoshwe baphume bahambe baphele bonke ufakwa abasha yikusolva indaba yethu yamakhodi
kum 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 kuyashelela. Hayi siyezwa siyezwa bahlaziyi siyezwa kuze kube labanye abantu abadini naselithatha uhlangothi. Hayi angaze ngibone mina iStudio 7 sithatha uhlangothi lina likhipha indaba njengoba linjalo. Ma ufanele ukuthi uye interviewa umuntu, it's not a case. Ma uziya interviewa umuntu noma wezani ufanele uzwe ekhaleni ungakhuluma into engayisiyo. Yikho kuthiwa amajena lisa keeping this right. Qhubekani siyaphambili thina kunanto esiyisolayo. Into nje balulekile ukuthi as long as likhipha into ekhulunywa ngumuntu akula tribalism njalo aliyabelingafeve iparty likhuluma indaba njengoba zinjalo. Kulungile konke likwenzayo. Thina abanye abantu siyayizwisisa yonke into eliyenzayo ngoba namanje lizela khipha uJoseph Chuma ugcine sebhe umuntu bamtshela ekhaleni. Ekhaleni siyambonga lobaba osebenza umsebenzi ongaka ubaba wasenkayi. Thank you very much. Qhubeka litshela abantu ekhaleni, singatshela abantu ngefoni ngoba ngefoni kokulamanga khona. Thank you very much, Papa.
Hayi siyabonga, siyabonga Studio 7, siyabonga, 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 siyabonga ngendaba elisinikeza lona. Hayi namhlanje sizaphumula ngendaba zabuchawa lezi labo lokuzeka. Sizaphumula ngendaba zabuchawa.
Studio 7, Studio 7 livuka njani? Mina nginesimanga lapha uchawa ngolo amandla lawo angizwisisi ukuthi uhamba kanjani. Amagqwetha sisi every time besiye code kuthiwa bamaphepha bawayenza ngendlela. So ngantu amagqwetha angikhona angana wazi umsebenzi awe-CCC uhamba kanjani kahle kahle because always amaphepha abathe ngekho ngendlela. Lo nqoba isitholi ngiyosehleze win okachabanga. Dayi lo nqoba isitholi sekungantu awumbeni ngani sengiwepolitiki. Ukukhuluma kwakho asiyo yokwegqwetha. I think leso wabhadala, ubhadalwa izanu. Akusukukhanya kanye kanye aso ukukhuluma kwegqwetha so ngwepolitiki lo.
Msakazi lapha sengathi le ndoda engumalakhi inkomo iyaphosisa mayithi izano iyalwela ilizwe. Ngabe uthi yena izano yayikhona makulwelwa ilizwe. Into ewisa idola ukuthi abantu baseZimbabwe inhliziyo ezibomvu zibuhlungu abalanjabulo akulathando sibuswa ngohluko. Ngakho ngeke baze baphumelele ngoba babusa abantu abanganathando nabo. Hayi ukuthi kwasha kwacima kwakuthe kwathe akusiyikho lokho. Umuntu kufanele ebuswe ngabantu beluthando. Upresident avotelwe.
Studio 7 salibona livuka njani labalaleli. Kungaba very interesting ukuthi sibone uJobu Sikhala mayephume ejele ukuthi uwela kweliphi icala. Kwelikachabangu noma elikachamisa. Ikuthi ecala kuleliyani side likachamisa ku-racist kunabantu abaracism okwenye indlela engakaze ngiyibone. Ofadzayi mayere benjani abamthanda uJob Skala ngoba uJob Skala umuntu esintwini. So lizobona khona lizofunda kahle ipolitiki ukuthi injani. UJob Skala mayephuma ngeke awele kwe-SIDL likaChamisa lapho ngiyabheja. Ngenxa yokuthi SIDL likaChamisa kule racist enkulu kakhulu. Kule nketha abachapi ukuthi khona umuntu ongayisiloshona akatholi isikhundla esiphezulu lapha. So uJob Skala mayephuma very interesting ukuthi sibone njengelizwe ukuthi khona welapha kweliphi icala, kwelikaChabanga noma kwelikaChamisa. Yabo
unibonani sanibonani Studio 7 igama uVusumuzi Ntakarhade uBhungane Mthimkhulu. Ngicela ukwazisa kithi ngicela siqaphele into eziningi lezi ngisho umastendi la atadayiswa la amastendi adayiswa ngena into esihlungi kakhulu ngamastendi nakithi emathekeleleni. Ake icaphele indaba le cela noma kuthenga kuthenga ntwa ngapha emathekeleni la kuthenga ntwa esihlungi bathenga la missionary misishoni umuntu asibakiwe bezohlala ngapha uhlala kanjani indani angasigodli ngasengisangiyo kuhle yini makusaza sithasisobho sithwasengisishonini le khona ngapha kithi emathekeleleni angaze mbona umuntu wangapha emathekeleni esihlungi siyakhala emashonaland kanti unoxhosha yini yini cela kanti sisiqaphelele abantu basemathekeleni siqaphelele indaba le
ngintele vuka njani basakazi abantu bakobulawayo baveza kudala ukuthi izano abayifuni bakhuluma kudala umuntu ofuna izano phefu kobulawayo kuphela nguChabanga labo mbuso labo Albert Mhlanga yibo kuphela abafuna izano kodwa abantu baseZimbabwe ebathi bakobulawayo izano phefu abayifuni bakuveza kudala lokhyana bakuveza kudala njengoba nje libona sebeze basebenzisa uChabanga uChabanga la wasebenza lamakhodi njengoba ke sudilizile keChabanga okusuka lapho uzayenza njani lokutshela abantu ukuthi wakhe indlu yiphi indlu yakhayo Chabanga kuna manje subaleka lekhanda likaChamisa wawungasebenzise lakho Chabanga ikhanda elikhulu
sasibonani funa ngakho linjani hayi mina ngikhuluma phansi eZimbabwe endaweni zeMathweni North uhlupho esilalo lapha thina nyama abantu abakhulile into ezepension hayi ipension yakudade uthoma ngamayo ipension ungazi izantu yepolitiki obekhuluma sozuzu bekhuluma ukuthi ipentsheni bazikhulumele bona ezabo izimali but amavoti kodwa bathi bona bathole ebantwini abakhulileyo manje simangali ukuthi manje abantu laba abakhulileyo abangatholile ukuthi sho ipentsheni kumbe nqali ngakudingisisa libubone likhulume laboba abantu benasa kumbeni omiss of public social welfare labo inqali bangalitshela ngcinto hamba ipentsheni kulalutho mangamabi inhlamba le
siyabingelela siyabonga Studio 7 mina ngicela ukuthi besikhululele uJob Skala ejele abantu bezanu ngoba i-quoting yabo bengabantu bezanu icala likaJob Skala silazi ngelokuthi lilunga le-CCC njengoba i-CCC sebeyidilizile bayinikeza usengezo Chabanga asisekho isidingo sokuthi umntu nomuntu afele ejele esizwe inhlungu zomphefumulo wakhe lengane zakhe zihlupheke uJob Skala akusela CCC ayiyo ayibotshelweyo abamkhulule njengokuthula naye ezihluphekele njengathi singaphandle esizwa ubuhlungu esinabo sibona izanu phefu itanasa isenza khona okwenzayo isidla yonke into eyabantwana bezimbabwe konke kudliwa ngumuntu wezanu nje kodwa ingane zakithi zihluphekile sibukele usengezo Chabanga ehluthuna iDukusi ezandleni zabo Nelson Chamisa ethembe amakhoti ezanu so sithi nxese abamkhulu uJob Skala umuntu wenkosi aziphumulele ngoba yikho into abasebembophela yona iDukusi yakusela lutho sizalibona elinye icebo uNkulunkulu uzosibonela enye indlela siyabona
lawo bekungamazi eno linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump unqobe njalo ancitisana laye unkosikazi Nikki Haley kukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli weMelika olwenziwe ngolwesibili esigabeni seNew Hampshire. UHaley uthi uzaqhubeka encintisa lanxa amathuba akhe esefiphile. UChris Gande uxoxe lolandela ezombusazwe weMelika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuma primary ama Republicans sibona uDonald Trump eqhubekela phambili unqoba since aqala nge caucus Iowa last week lapho anqoba khona uNikki Haley lo DeSantis uDeSantis wagcina ephuma kukhetho kwasala ke uNikki Haley naye uDonald Trump bonile njalo izolo uDonald Trump enqoba uNikki Haley by about 13% difference kuma votes. So yeah, we are changing ukuthi hayi ama Republican lalokhe bambelele ekholelwa kuye uDonald Trump ukuthi kube nguye ozobamela kukhetho lukamongameli oluzayo ngoNovember kuwo lo nyaka.
Umbona engaphumelela yini unkosikazi Nikki Haley kumbe umuntu ovele esezaziphumela kukhetho?
Well, masi bega emandulo sikhangela i-history ichithi yona i-history umuntu owinayo ku-primary e-Iowa aphinde njalo anqobe ku-primary e-New Hampshire nguye ovamise ukuba abe yinominee ebandla lakhe ukuthi amele ukuba ngumongameli. So mase siya nge-history njalo sibona ukuthi hayi sokuyintaba enkulu kakhulu for uHaley ukuthi anganqoba ngoba ukudliwa kwakhe izolo sokusisho ukuthi even lalaba ama-funders abayibona abakumele bamnikeze imali yokuthi aqhubeke
ngecampaign yakhe labo hayi
I think babe sebebona ukuthi hayi imali esizodlaliswa leyo esikhathini esiningi basuke ba-withdraw. So hayi sesizobona-ke ukuthi uzoqhubeka yini aye a-contest e-South Carolina ngoba i-South Carolina yi-state yakhe kodwa lakho khona ngale ama-polls atshengisa ukuthi hhayi usemuva kuka-Donald Trump. So sokungaba nje kuphombuku qinisela kwakhe uNikki Haley ukuthi ahlale lapho but into zonke zikhombisa ukuthi hhayi usenqotshiwe ngu-Donald Trump.
Umnumzana Dan Moyo ucubunguleza umbusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia khona ngapha kwele Melika. Imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations iya kukhefu lamuhla kodwa ikhangelelwe ukuqhubeka kusasa lapho iqembu le-Angola elizadibana khona lele-Namibia ukuthi ele-Nigeria lizadlala lele-Cameroon. Ukuhlaziya imidlalo le ukuthi isifika kusiba ngasiphi, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lolandela ezomdlalo wenguqu uCassius Ajezi Simana Mpofu.
Ya le imidlalo esidlalwe itshengisa ukuthi kulamaqembu amanye athile asephumelele. Sibone iqembu leSenegal lidlulela phambili liwina amagemu onkomathathu, iCape Verde layo isurprise abaningi iwina amagemu wonke wadlalileyo. Sazobona iCameroon iqualifyelayo kanzima leNigeria okutshengisa ukuthi khona ingathi nzima kakhulu i-African Nations Cup le ukudlula iminyaka yonke esikhangela amathima nje abo Cape Verde amathima angazakali kakhulu nje kwezemidlalo kodwa aseyenelisa ukuthi achophe igroupu yawo. Then kwalawo akungathi kulobu nzima khona kakhulu abanjeabo Zambia, oNamibia. Ibafana bafana la e-South Africa akuyimelanga kahle, iwina umdlalo owodwa lapho eyadla khona iNamibia yadliwa odwa. So kuseselobunzima oMozambique kuseselobunzima. So far ngicabanga ukuthi ngokubona kwami iSenegal ngathi zenza ngcono kakhulu kudlula amathimu amaningi.
Akukhona amaqembu afana lawe Mozambique, Namibia lamanye nje kade khangelelwa phansi kodwa sibone ngani ukudlala abedlala okungcono kakhulu. Ungathini wena nxa ukhangele isibanga esidlalwa ngamaqembu ona la siqathanisa lemidlalo yekhaya?
Ya amaqembu anjengabo Namibia labo Mozambique ngicabanga ukuthi kubasizile kakhulu ukuthi babe labadlali abadlala ngaphandle kwamazwe njenge-South Africa Premier League, South Africa lakwamanye amazwe e-Africa. Kwenze ithi amathimu abo ama-national team abangathi astrong loba nje kubona ukuthi azi ukuphumelela ukudlula kumedu kuya kwe-next stage. Kodwa so far amaqembu abo aqinile and abonakala ukuthi angcono ukudlula iminyaka ngoba sebethole ama-players abathole i-exposure kwamanye namazwe lapho abadlala khona kuma-Premier League. Kakhulu sikhangela ukuthi yona iNamibia ma ingawina umdlalo olandelayo ngoba umdlalo wokuqala yawudlala kuhle kakhulu yawina 1-0 ngathi yadla athi yayiMorocco asakwazi ukube i-Algeria yadla amathima astrong kakhulu e-Africa la then Namibia la umdlalo wokuqala yadlala kuhle kakhulu. So ukuthi kuzoba ngcono kakhulu asazi njalo kodwa azophuma azokuthi noma engadlula ku next stage but siyandila walesana ngegwala abakuso lesi asizo kuba right. Amaqembu manje abafana bakhona azophuma ni last stage abazodlala bayangahlela phambili bazogcina kwabana. Namibia la noma engadlala phambili zophela khona phana. Izambia kunzima kakhulu.
UCassius Mpofu ngolandela ezomdlalo wenguqu silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje. Isali.